engikunanzelelayo ngamazwe la athuthukileyo sikhangela obhilithane labomelika i-foreign policy yabo igxile kakhulu kulungele loluntu lanxa singathi thina kulama-republicans kulama-democrats e-America nxa bekhangela ke nge-policy yabo yamanye amazwe bakhangela kakhulu ilungele loluntu yikho ke lanxa engabuyela utrump kumbe kungene ubiden angiboni kusiba lotshintsho olukhulu i-foreign policy yabo i-influensa kakhulu yikhona lokho thina esiza kwenza singamazimbabwe Nxa uhulumende kaMnangagwa engaba lotshintsho atshintsha ahloniphe ilungelo loluntu sizabona ke kusiba lotshintsho ke ilizwe leZimbabwe lincediseka ke lincediswa ilizwe leMelika kungakhathelekile ukuthi kungena bani
asithi thina kunqobe umnumzana Joe Biden ubona kungaba lomehluko na
amazwe ke nalathuthukile afani lathe Africa ukuthi ke kuyalokho okuthiwa kwelama liberation movements ukuthi babesekelana lanxa omunye phambanisa yona baqhubeke bemncedisa ngenxa yokuthi ke bathi ke uyi-liberation movement ke kwamazwe athuthukileyo kakukho khona lokho ilungelo loluntu yilo elihamba phambili yikho abakukhangelayo yikho esingathi ngesilungu influencer ke i-foreign policy yabo yikho ke kukithi thina njengamazimbabwe ukuthi sitshintshe ukwenza sizikhiphe thina ama-sanctions sihloniphe abantu sihloniphe ulungelo loluntu i-judiciary yenelisa ukuthi zisebenzele kuhle ke uhulumente engangeneli singazenza zonezo zinto eziqondileyo sizabona ke sincediseka kungakhathalekile ke ukuthi kuyine bani yikho ke ngamafutshane ngithi hayi loba kuzawina utrump kumbe ubiden kakutshintshi i-foreign policy ke yelizwe ke lemelika likhangele lezimbabwe elezimbabwe yilo kumele lenze kube lotshintsho ukuthi ke lihlonipheke lihlonitshwe ke ngamazwe aphetsheya